ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe kodwa kwezinye indawo ezifana lakobulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani iCCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi
namhlanje lekuyi-nomination yama-representatives okumelamela abantu ukhetho olubuyayo uhlupho abantu bafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa-ke u-coordinator uzewafika ngo-12 abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla nxa efika u-coordinator kube le-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu abantu bebecabanga ukuzaba yiprocess ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu abantu bebebazi abantu asebenominatiwe but akubanga njalo kuthiwe umuntu lo muntu athatha iform anominate okusuke kwaba luhlupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ewona
unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukhansila abamfunayo
thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi njalo ikakhulu lelaneli lomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga
amazwi kampofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma laye ongumsekeli waleli bandla kobulawayo
inomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens ngibona nganayo kusilona qiniso ukuthi bekungama-citizens ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le party but abakhangelene lokuthi abantu nje babuswe kahle
obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle kobulawayo
abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani yikho inomination igcine isihamba kahle abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona
umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi lanxa bekhona abakhononayo lapho abahambele khona kabahlangananga lo dubo oluya ngaphi
asibonanga okunye okubi kodwa sibone ingane ethi kulabanye abantu ethi befuna ukuzadisturba behluleka
lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila lamalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.